alive ngimtsala ngenhliziyo yami yonke Mina udalibe ngimtsala ngenhliziyo yami yonke Mina udalibe ngimtsala ngomoya wami yonke Mina udalibe ngimtsala ngempilo yami yonke
I'm